kuhle sibili okwenzakalayo on the ground eZimbabwe kuqakathekile ukuthi lonyaka amapolisa ade engenza njalo ukwenza kube phambanisa imihlangano nabanye abezano laba abatshaya abanye ade bengakakuqalisi amapolisa la ade angakaqalisi ukumisa imihlangano so kube kuhamba kakuhle kakhulu khonapho. Yikho-ke sibona ukwemukelo esikwenziwa ngabantu kukuhle sibili okuthi kungahamba kunje kungabi lobudlwangudlwangu kungabi lokudisturb imihlangano yethu. Sibone ngazani uningi lweZimbabwe luzasivotela kuyasijabulisa lokhu. Kube sokuqakatheka ukuthi nxa sesimobilayizile saqoqa abantu abaningi abakholwa ukuthi bangavoteli i-alliance impilo zabo zizaba ngcono. Sikhangele ukuthi ukhetho lolalusoze lutshontshwe yini, sikhangele into ze-voters roll le ezayisetha kusukela mhla ka-19 ukuya 29 kuyona le nyanga ukuthi i-voters roll le izabe i-voters roll lempumelelo e-accurate ebhale wonke umuntu owarejistayo kakuhle ukuthi ngelanga lokuvota kungabi lenhlupho. Okwesibili lokho kukuthi kuzabalwa njani ekuvoteni laphouthi amavoti lawa abalwe ku-polling station, kufakwe eminyango ama-polling agents kungaxotshwa. Abanye sasukubona ukuthi ama-polling agents aqotshwe ngamapholisa lama-officials ezek kugcine kuyizani kuphela yodwa ekhangele konke khonokho kungalungiswa kuhambe kakuhle sileqiniso iqiniso sibili ukuthi isizalwane seZimbabwe lonyaka sizakhulula izwe lethu ekuhluphekeni lokhu kuhlala emlilweni esikho khona iminyaka eminingi kakhulu ngaphansi kwehulumende yezana.
Singabona umanyano we-MDC Alliance umanyana njalo lamanye amabandla na?
Kungenzakala sibili ngoba silokhe sikhuluma lamanye amabandla ukuthi hhayi kasizama ukubambanani sibe baningi, inyathi kayiwiswa yisilwane esisodwa. Izilwane inyathi inkulu njalo ilengozi dangerous khonokho, esinye siyabe sijampela ngapha emuva, esinye eceleni, esinye phambili ukuze iwiseke inyathi liyana. Yikho-ke sithi asihlanganeni-ke sisebenzeni njenge-team yezilwane ezizingela inyathi.
Sasibone nje kulabanye abamchothoza uMnumzana Chamisa ebulenjini bakhe be-Facebook lakwezinye inhlangothi. Umzekeliso bakhona bathi ngabe kakhulumi ngesishona kuphela, ngabe kulabanye abahumutshayo kwenzela ukuthi abangakhulumi isishona labo bezwisise. Liyayilalela yonke le imbiko njalo liyaqondisana na?
Akula mbiko esingawulaleliyo, yikho sifuna ukuthi abantu basinike i-feedback. Labo abakhonona ngalokhu nalokhu batsho, lokhu abakhonona nalabo abona okuhle batsho. Okuqakathekileyo yikuthi silalele okukhulunywa ngabantu konke, sithathe lokho esibone ngazani kungakha, sithiye lokho esibone ukuthi kakungeke kwakha. Kuliqiniso ukuthi injongo yokukhuluma labantu yikuthi bazwisise umbiko oyabulawo, imeseji oyithweleyo injongo yokukhuluma labantu yona leyo. Yikho-ke nxa abantu besithi bebekhona emhlanganweni lo adusebedford khonapha e-UK ade bengezwa isishona, ade bengemukela ukuthi bezwe isikhiwa kumbe bezwe isindebele, kuqondile ukuthi batsho njalo nxa bengezwanga lokhu ade kukhulunywa, ngoba bebelanda ukuthi bazonjani bazokuzwa. Lathi injongo yethu yikuthi siziwe nguwonke umuntu weZimbabwe. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi sisiya phambili, sizabe sizama ukunanzelela singakafiki lapho esiyabe sikhuluma khona ukuthi hambe abantu abalapha ngabazwisisa isiNdebele kuphela, ngabasizwisisa isiShona, kumbeni kuyakhulumeka ngesikhiwa. Nxa kungakhulumeki ngolimi olulodwa singaba lo translator endoza interpret ukuthi wonke umuntu osemhlanganeni kuqakathekile ukuthi senze njalo.